isinqumo lezi yiso sibili besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwanamuhla. Ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine. Ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zempi ye-Ukraine lele Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi 500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuna lamazwe ase-NATO. So amazwe la inhlanganiso ye-NATO amncedisile kakhulu ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazo ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu. Wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa yiRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe yingxenye ye-NATO. Ngoba kuzabe sokusenza ukuthi i-NATO ibe lelizwe eliseduze e-border ye-Russia ukuze ilizwe lelo libe yimemba ye-NATO. Sokusitsho ukuthi laba abase-Ukraine kumbe ngithi yona i-Ukraine iyabi siseduzane kakhulu le Russia ukuthi laba ba-NATO sebengafaka izikhali zabo e-Ukraine zikhangele khona ngale e-Russia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we-Ukraine. Yiko ke ngaye sengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba. Bayesabela ke laba abe-NATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi phose maybe i-Third World War. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadida kancinyane, bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke wobudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe namuhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo, ameleneyo, amazwe awe-NATO le Soviet Union layo iqoqa bayo ngaphaya neceleni, angithi le ingathi le China, ibe le India, ibe le Saudi Arabia, lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwene khona phana. Angikholwa ukuthi bangayekethisa laba be-NATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.